emazweni angabaphose angamakhulu amabili 180 akhokhelayo kwezenkohlakalo eleZimbabwe litholakale likusibanga sokuphezulu kwekhulu lengxenye 157. Isikhulumeli sekomishini le-ESAC unkosikazi Simiso Mlevu uthi lomhlangano ubuthanise ingcitshi ezigoqela ezemakolitshini aphezulu abomthetho lenhlanganiso ezizimele obebonisana ngendlela yokumelana lenkohlakalo.
Injongo yikuthi lezi ngcwethi zithi ngazihlangene zishare ama-experiences ulwazi ukuthi kungalwiswa njani ubugwelegwele lobu osobande kangaka e-Afrika lasemhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba lomhlangano ulenjongo enhle udubo yikuba kuphelela emlonyeni kungela ababotshwayo ngamacala enkohlakalo elizweni.
Nankoge o Justice Vazachena o Pataya Moyo o Skorta Kukanya labo yenetaro shwaya baloko bejagala bengathondiswanga izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission le liqembu eliqeda isikhathi lezimali zikaZulu kalidilizwe kufakwe amalunga angela budlelwano kumbe ubungano leZANU-PF lomnankagwa.
Umnumzana esincube enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho ekunhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association laye uthi ukuxoxisana ngenkohlakalo akusizi okufunekayo yikuba izakhi ibonakale ukuthi ilamazinyo ayikhonkothi kuphela.
Sibonile i-Al Jazeera iveza kahle kamhlophe ukuthi kulabantu abeba igolide lelizwe abantu abalezihlalo ezinkulu akulalutho olwenzakalayo abantu abalandelelwayo ngabantu abancane kakhulu abangatshontshwa okuningi njengalokhuyana okutshontshwa ngabantu abakhulu. Ngakho-ke kuzafanele ukuthi kutshintshe konke khona lokho uma inkohlakalo izasuswe lizwe.
Ingcwethi lezo zithi izakha kumele iqinise umsebenzi wokuphenya ukubopha ukutshutshisa kanye lokujeziswa kwabatholakala belamacala enkohlakalo kodwa iphendula kulombono. Unkosikazi Mlevu uthi bona amandla okwenza lokhu kabalawo ngokugcweleyo ngesizathu sokuba lokhu kudluliselwa kuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Authority.
Izakhi yanikwa amandla okubamba, amandla okucubungula, amandla okuthatha abantu ebanika abathonisisayo. So izakhi iyabamba, izakhi kayisiyo erelizayo. Abarelizayo kuyabe sekungolunye ugatsha lukahulumende and izakhi kayilawo amandla awokuthi ingenele endleleni abasebenza ngayo.
Umsekeli weBindura University of Science Education uProfessor Eddie Mwenje ovule umhlangano uthi inkohlakalo isiluhlupho olumemetheka okwethusayo kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo okudala ukuba isilinganiso yesikhulu sabantu sihlale kusimo esibi sobuyanga.
Everybody should prosper and people should feel that if they have got the right credentials, they can be able to get certain jobs, not because of somebody who is there or other things.
Ngibona ukugxila kwenkulumo kufuze kweyame ekunothisweni kwelizwe loZulu. Njalo umuntu ngomzekeliso kufuze aphiwe umsebenzi awufaneleyo ngemfundo yakhe, hayi ngokuthi ubani wazana lobani. Lapho singathi inkohlakalo iyabe isinqotshiwe.
Iningi labakade bekulomhlangano bakhuthaze ukusetshenziswa kobulembu phansi kohlelo olwe-electronic procurement system abathi kungasiza ukuphephetha labo abaphatheka kunkohlakalo. Baphinde banika njalo ingqobe kuzakhe ukuba ingene ezigabeni ifundisa ngenkohlakalo le. Bephendula kulokhu bathi sebetholakala enkundleni zobulembu njalo sebevule amahofisi endaweni ezehlukeneyo zelizwe lapho uZulu angamanyana labo khona. Bathi njalo baphezu kokuxoxisana ngomthetho ongaphakathi basiswa ngabedale lephalamende wokuvikela labo abanganyenyezela ngodletshana lwenkohlakalo engabe isenzakala ephambanisa ukuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko yelizwe. Umhlangano lo oqitshwa kusasa wenziwa phansi kwendikimba ethi Combating Corruption for Sustainable Economic Growth, Promoting Good Governance, Accountability and Ethical Culture in the Public and Private Spheres. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.